Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 21 kumbimbitho 2022 igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili intengo yamafutha ezimota ekhweleka bili buthumuthumu kunsukwana ezedluleyo isiyehlile abezombusazwe sebegqiba imikhankaso yoketo lwamabuy elections oluza kwenziwa ngomgqibelo sixoxa labancintisanayo bedinga ukumela ipinga north edalele parliamente umnumzana prince dubeko spanda owebandla lesi Citizens Coalition for Change lo mnumzana kunakwashe mamvula owezano PF uhlelo lukahulumende lokuphuma ijumo esiyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 luqala namuhla zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela intengo yamafutha ezimota ekhweleka bili buthumuthumu kunsukwana ezedluleyo isiyehlile ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi kusukela namuhla ilitha yephethulo ebisibiza $1.67 isithengiswa nge-$1.59 ilita edizili yona ebisithengiswa nge-$1.68 isibiza $1.60. Lokhu kutsho ukuthi intengo yamafutha la yehle ngamasensi ayisishiyankalombili emelika 8 cents. Ngedola leZimbabwe ilita yepetulo yehle isuka ku $216.78 yaya ku $213.90. Idizili yona ebisibiza $218 isithengiswa nge $213.49. Ukukhuphuka kwamafutha ezimota kubangele ukuthi abezitolo bakhuphule labo intengo. Uhulumende namuhla usungula uhlelo lokuphuma ijumo esiya esigabeni ukuyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 endaweni ezifana lemakliniki, ezibhedlela, emankampanini kumbe endaweni zokusebenzela, emasontweni lakwezinye ezitshiyeneyo. Ekhuluma lentatheli izindaba izolo umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uthe bazahlaba abantu kusukela ebantwaneni abaleminyaka yokuzalwa elithumi lambili i-12 years kusiya phezulu. Uthe injongo yabo ngeyokufinyelela bonke abalesifiso sokuhlaba lijekiseni ukuze bavikeleke kumkhuhlane we-COVID-19. Wona osubulele abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu eZimbabwe 5,423. Lanxa uhulumende wayethe ukhangelele ukuhlaba abantu abayizigidi ezilithumi kusiyaphela nyakenye, usehlabe abantu abedlula kancane izigidi ezine kuphela 4.4 million. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yona ephatheke kunhlelo zokuvikela iCOVID-19 umfundisi uSenisibanda.
Okokuqala siyananzelela ukuthi loku lilinengi kukula abantu abangatholi ukuhlatshwa kwesibili kuyadingakala ke ukuthi abantu bahlatshwe lezo injections zombili kuyabe kuyinto eqhakathekileyo ngakho lumkhankaso osusungulwe njalo nguhulumende uqhakathekile ukwenzela ukuthi kufinyelelwe labo bantu abakade bengatholi ukuhlatshwa kwesibili ikanti njalo lokhu bekhona abanye abangahlatshwanga injection yokuqala lesibili labo kuyadingakala ukuthi sibakhuthaze ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lithole lokho kuthiwa i-head immunity ukuthi kuhlatshwe abantu abaningi ilizwe lonke
njengabamasonto mfundisi siyazi ukuthi la sungula uhlelo lokukhuthaza abazalwane emasontweni lapho ukuthi bayehlatshwa luhamba njani lolo hlelo
Kuqakathekile ukuba siqhubekele phambili lokhu sikhuthaza abantu emabandleni ukuthi behlatshwa ngoba siyakwazi ukuthi ikho lapho kulabantu abanengikhona. Ikanti njalo siyathokoza thina ukuthi abafundisi bavula amabandla abo kwatholakala indlela yokwenza ama-announcement. Ikho sibone njalo le nani labantu abahlatshwayo likhwelile kodwa lokhu siqhubekela phambili sikhuthaza abantu njalo siyathokoza ukuba yena i-Ministry of Health isiqalisile njalo uhlelo lwayo lokuletha ama-mobile units ukwenza ukuthi abantu bahlatshelwe duzela lapha bakhona
amanani alomkhuhlane siyabona ukuthi ayehla emhlabeni jikelele ubona kungaba lengozi yini yokuthi ilokho kungabangela ukuthi abanye babona ngani usuphelile lomkhuhlane basuke bekele ukuthatha amanyathelo ukuzivikela
Ingozi khona kakhulu ukuthi abantu abaningi bengabona ngani lomkhuhlane usuphelile njalo lokuthi behlatshwe kwesibili mboko oqala bekubonana kusadingakala ikanti nasiyakwazi lapha elizweni leZimbabwe lokhu bebaningi abantu abangahlatshwa ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bahlatshwe kwenzela ukuthi bethole indlela yokuqinisa imizimba lokuzivikela kulomkhuhlane kwamanye amazwe esiwabone sevulekile kungenxa yokuthi kuhlatshwe abantu abaningi se ilizwe lonke liyabe lihlatshiwe kithi lokhu kusasilela kakhulu ngakho kuyadingakala ukuthi lokhu kuhlatshwa kwenze njalo siyananzelela ukuthi akhona amanye amazwe osokuphakama njalo inani labantu abagula ngalo mkhuhlane loba sibona kwezindawo kungani kubaneno kodwa kwamanye amazwe sokuqalisa njalo e-new wave ngakho-ke ayisonto esingayikhangelela phansi njalo siyakwazi ukuthi sesiyangena esikhathini somqando lapho umkhuhlane lojayele ukukhwela kakhulu ube le nani eliba phezulu ngakho-ke kuqakathekile ukuthi abantu bakithi bahlatshwe bazivikele kulomkhuhlane we-COVID.
Kuyini ongakuxwayisa kumbe ongakukhuthaza uZulu?
Siyakhuthaza abantu bakithi ukuthi asiphumeni ngobuningi bethu siyehlatshwa. Laba abahlaba kokuqala hambo hlaba injection yesibili lalaba abangahlatshwa behambe bayehlaba eyokuqala njalo siyakhuthaza abantu ukuthi bantu indaba le yamamask indaba yokusanitizer lokugeza izandla lokuba ke ugcine ibanga elinani phakathi kwakho lomakhelwane wakho indaba kumele siqhubekeleni phambili ngayo sizinanzelele ukuthi iCOVID ilokhu ikhona njalo ke ilokho ingumkhuhlane ongabulala abantu
umfundisi uSeni Spanda ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa isisole ukuhlaselwa kwabeZimbabwe izizalwane zaseLesotho kweleSouth Africa zizibangisa imisebenzi emapulazini. Iphephandaba le-Independent Online libike ukuba udlamelolu luqhamuke eRobertson ngolwesine lapho abeLesotho abavuke khona ubhova batshisa izindlu zabeZimbabwe besithi kungani kuqhatshwa bona kuphela ngabelungu. Ukuchiswa kwezindlu lokhu kuchiye abeZimbabwe abedlula amakhulu amahlanu 500 bengasela ndawo zokuhlala njalo babikwa bebaleke bayaphephela enkambeni yamapolisa. I-Independent ithi kulimale abantu abalitshumi lasikhombisa 17 njalo oyedwa wabo ulaliswe esibhedlela. Udlame lolu luza ngesikhathi abokuza behlaselwa izizalwane zase-South Africa phansi kohlelo lwe-Operation Dudula zisithi kababuyele emazweni abo. Kulenye njalo inhlanganiso ekusolayo kakhulu lokhu eKopanang Africa ebiqoqa ukutshengisela eJohannesburg namuhla isola ukuhlaselwa kwabokuza kodwa ithi yalisiwe ngamapholisa. Sixoxele sikhulumeli seZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanazi.
Udaba lolu sisaluzwela emaphepheni nathi sisazama ukuphenyisisa sithole mhlawumbe ngamathi umuntu ongasitshela ukuthi kahle kahle kusukele phi kwenzakalani. Kodwa ke nje siyayisola kakhulu into yokuthi kutholakale ukuthi izizalwane zakithi ziyahlaselwa njalo nje sekukhanya ziyizwe eziyitargeti ukuhlala nje zihlaselwa kancane kancane ngokusolwa lokho kwalokhu lalokho. Kodwa ke futhi siphinde sikhuthaze izizalwane zakithi ukuthi nazo kazigweme ukuzifaka esimweni esidala ukuqophana lodushe phakathi kwazo lezinye izizalwane zamanye amazwe ikakhulu ama-host azo. Kwesinye isikhathi kuyadingeka nathi ukuthi silandele ulayini nathi siphile indlela leyo ephilwa ngabanye bonaba singafuni ukuba indlubu ewele ephokweni.
Zikhona yini ezinye izehlakalo zokuhlaselwa kwabeZimbabwe kumbe abokuza nje jikelele eselizizwile?
Tina into esesinanzelela ukuthi nje sekule tendency nje yokuthi izizalwane zakithi sengathi ziqochiwe nje umuntu nje osukelayo usukela izizalwane zakithi. Lokho kuyasikhathaza kakhulu kanti vele nayo Operation Dudula lesi sigxike amahlandla amaningi sasondelelana nabaphathi bephanintambo bakuleli lizwe ukuthi bakunanzelele ukuthi into eyivigilantism ayizukuphathisa leli lizwe nakanjani. Ungananzelela uminister of labor ubaba Nxesi nezinye inhlangothi zikahulumende nabanye abaprogressive sebegxilile kakhulu le-organization ngenxa yokuthi siyazama nathi ukuthi silandele amachaneli siyekhalaza nathi ukuthi sikhalele izizalwane zakithi ukuthi kazingakhahlanyezwa. Ukuthi izizalwane zakithi zincitshiwe ama-ZTP akutho ukuthi sezi-illegal and le nkulumo yokuhlela kwenziwa ngazathi izizalwane zakithi yizo ezi-illegal or yizo zodwa izizalwane zokuza kuleli lizwe lase-South Africa yinto nje engaqondanga. Akuqondanga ukuthi umuntu kazana nje asukume lande omunye umuntu athi yena usebuza ipasi ne-special. Akuso isigaba sakhe leso, umuntu nomuntu kazazi isigaba sakhe ngokomthetho. Umthetho ngowamapholisa nezinye inhlangothi zengalo zomthetho. Umuntu onohlupho uyahamba ebika icala emapholiseni athi ukuthi usola ukuthi nokuthi amapholisa abe sephenya. Kubi lokho okwenziwa ngabantu abafana nabo Operation Dudula.
Abenhlanganiso yeKopanang bathi bebeqoqa ukutshengisela besola ukuhlukuluzwa kwezizalwane zakwamanye amazwe lokhu kodwa bathi balisiwe ngamapholisa. Uthini ngalokho?
Siyakuzwa lokho kodaba lwabantu baseKopanang labade behlele ukuthi bamatshe bethi anti-xenophobia. Nakhona nje thina siyinhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa asizange sibe yingxenye yalokhu kuhlelwa kwe-anti-xenophobia match. Futhi thina siyake siprefere ukuthi singadali ukuthi kube namamatch ethu seeming to be pitting ourselves against umphakathi waseSouth Africa. Khonokhu kudala nje kwesinye isikhathi ukuthi kube lokuxhophana. Ngoba laba bedudula bathe bona sebephendula bathi no lina selithatha ilanga lethu leSharpeville massacre esilirecognizayo ngenkinga esayasivelela eselatshintshwa laba Human Rights Day selisebenzisa lina ukuthi lina lithi thina selimatcha against thina ngoba lisithi thina si-xenophobic bezitsho bona beyidudula. Khonokho nje ukuxhophana thina sikhuthazani nakho siyiZimbabwe Community South Africa. Thina sithi akube nengxoxo nje eceleni abantu kuhlaliswane phansi kukhulunyiswane njengoba sahlela via i-Africa Diaspora Forum ukuthi akuke kuhlanganwe i-Council of Churches nomphakathi nayo idudula le kuke kuxoxiswane ukuthi inhlupho ze-community zithini.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi yisikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa. Ncintisana kukhetho lokudinga umeli weBinga North edalele parliamente kukhetho lwama-by-elections abathi umnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-Citizens Coalition for Change lomnumzana Kudakwashe Mavula Musaka owezanu-PF sebekhuthaze uZulu ukuthi aphume ngobunengi aye bavotela ngamunye ngomgqibelo. Usibanda nguye owayemela isigaba lesi engakaxotshiswa yi-MDCT. Usibanda uthi lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa ebelo mhlangano wokudingela uMamvula usekelo ongenwe izinkulungwane zabantu esiyabhuwa ngomgqibelo ukhangelele ukumlahla phansi uMamvula ngoba iZANU-PF ingafuneki eBinga.
Ukuze silandelele ukuthi okwakuqala eBinga North silama ward alichumi lanhlanu, sile 15 wards. Phakathina kwe 15 wards zona lezo akula eyake yathathwa iZANU PF ngomnyaka ka 2018. Ngokuthi ukuthi kathesi sihlezi kwamaphezu kwama ward angu 15 over 15. So phakathina kwama ward ona lawo hayi umkhankaso wethu uhamba kuhle, asila dubo, asila lapho esingathi khona kumbe kulabantu abangasethusela.
Umongameli Mnangagwa ube khona ngapho eBinga emhlanganweni wokukhankasela ukhetho njalo sibone kusiba labantu abanengi inkulungwane zabantu ukulomhlangano. Alukwethusanga yini usekelo uMnangagwa alutholileyo?
Babuyile sibili babuye bebaningi kakhulu. Mbona ngani amabhasi awezubuko awabuyileyo angena phakathina kweBinga North ayedlula i-100. Mbona ngani bekula 120, 130 amabhasi awezubuko awabuyileyo eletha izethekeli zethu zizobona ukuthi siphila njani lapha eBinga North. Mhlawumbe bezobona njalo ukuthi nxa sisithi thina intuthuko lapha sisalele emuva engxebe bezobona ona bebezosihleka. Kodwa into ekhona ukuthi angilaluthe ngalwesaba nxa kuthe kwabuya isethekele. Kuyafana lawe unjenje nxa kuyikuthi inkomo kwabuya isethekele emzini wakho awungeke wayesaba ukulala endlini yakho yokulala ibedroom yakho. Lami angeke ngesaba nxa yokuthi uMnangagwa ubuyile babuya bebaningi. Into kuphela nje engiyibongelayo ukuthi babuyile ngobuningi babo baphinde babuya lezambuzi zabo ezithwalwayo ama-mobile toilets bahamba bafaka eBinga ngale siyeBinga esiyabhuwa. Ngizwile ukuthi khona kubuyile abantu mhlawumbe abafika ku-5100 abala bantu abadlule 5100 ababuye esiyabhuwa. Akulalutho alukhulumile uMnangagwa oluyakwenza ukuthi kube lababili kumbe labathathu abangayenza ukuthi beguquke bevotela yena.
Mazwibani ongathanda ukuwatshiyela abantu beBinga Sibanda sisiya nje kukhetho ngomgqibelo?
Yebo, sibonile izinduna ziphiwe amabhodi okuthi khona bebambe inhlazi. Kuhle, siyakubongela lokho. Sibonile amabhayisikili abuyile. Kuhle, siyakubongela lokho. Kodwa asidingi amabhayisikili, asidingi ukusutha kwezinduna zodwa. Sidinga ukusutha komuntu wonke, sidinga ukuphakama komuntu wonke. Kanti iZANU indaba ingafuna ukusitshela ukuthi kususela ngo-1980 kuze kube namhlanje iminyaka engamashumi amane lamabili yindaba bengazake babe lo muntu oyedwa nje weZANU okuthiwa khona uyakhwalifaya la ukuthi abe nguminista kumbe ngudeputy minister kumbe ngu-permanent secretary. Kubangelwa yikuyini? Kubangelwa yikuthi ibandla leZANU PF liyabanikazi. Abanikazi bebandla leZANU PF ngabantu besishonele. Waqala ngamaZezuru, kathesi ngamakaranga. Yinto yabo, libandla labo, akulani lathi. Kabayenza into yabo, lathi zakwenza into yethu. Mhla ka 26 akula ngenye indlela, sizavotela owethu, sizavotela ilizwi lethu, yena asimela eParliament. okwabo lokhyana bangabuya bezosithembisa kudala basithembisa kufana lentombi emithiswa kuze kube ngabantwana abalithumi ilokhu ithenjiswa ukuthi hayi ngiyakuthatha ntombi yami ngiyakuthatha ntombi yami ngiyakuthatha ntombi yami imithiswe ichiwe njalo umntwana engagcinwa besokuthiwa ke kusasa nxa kuyekuthi esephume eveleni umntwana besokuthiwa hayi ntombi yami semfuna ukuthatha namhlanje sesidiniwe ngabo akula lutho luyakwenzakala umnanka agubuyile siyabonga ukuthi ubuye lamathoyilethi waphinde wabuyela lamathoyilethi akhe kahambe lapho ayakhona kaphenduki futhi lapho ebhinga ngoba indlela eyadliwa ngayo lo mntana akhe nalo afuna ukumfaka la asifuni ukumelwa ngabantu abasongaba ngaso bantu bethu siyakwazi ukuthi singabobani siyakwazi njalo udaba lwethu luyangaphi akula ndlela eyakwenzakala ukuthi ebhinga lapha kutshintshe okukhona ebhinga yikho kukhona thina sihamba lebandla elalilibandla likatwangirayi khathesi eselikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa yilibandla lethu yilibandla elisithandayo lathi ibandla lakhona siyalithanda
umnumzana Prince Dubeko Sibanda uncintisa ukhetho lokudinga umeli webhinga North ePhalamende edinga ukubuyela kulesi sikhundla ngemva kokuxotshiswa yiMDCT Sixoxe njalo lomela iZanu PF kulolu khetho umnumzana kulakwashe mamfula yena othi abantu kumele bavotele yena lebandla lakhe ukuze kube lentuthuko ebhinga
Zinengi inhlelo esizikhangeleleyo ukuthi zibuye ebhinga kodwa ubuhle ukuthi sokuqalile okuningi sifuna amanzi izibhorani zenzwe sifuna imigwaqo egredwe kwa kwetu siyabhuwa ebhinga siyabhuwa karoyifa witara sifuna njalo iboda yethu ivulwe sifuna imigwaqo eyabesiya emavillage layo egredwe abantu bafuna ukudla izola linanga bafuna ukuncedwa nguhulumende wabo omuhle funakala ama-clinics funakala izikolo ama-computers ezikolo ngokunye okwezinto eziqhathekileyo singakhohlwa imisebenzi kwabasakhulayo okuhle ukuthi konke lokho ngikhulumileyo sekuqalisile ukusetshenzwa
Yebo lithembisa abantu bebhinga intuthuko mavula kodwa bakhona abathi kudala ibandla leZanu PF lisembusweni selileminyaka engamachumi amane 40 years zonke libusa kodwa bathi akulalutho elilwenzileyo imigwaqo ifile inhlelo zentuthuko kazikho kulowo mango lasendaweni ezitshiyeneyo uthini ngalokho
bengakutsho abanye kutshiyeni ukuthi bakhuluma kunjani abanye bakhuluma nje bedakiwe abanye nabakhuluma nje bethabe kakhulu abanye abakhuluma nje ukuthi kuthiwe hey umuntu ukhulumile konke lokho kuyavunyelwa ngoba ilizwe lethu leli likhululekile ukuthi yakhuluma okufunayo labalahlekayo sibayaleli yekelani ngitsho ukuthi abantu abakazwisisi ibala elithi new dispensation bengakazwisisi njalo alo abakaboni le misebenzi yenzakala kwi-new dispensation umuntu ozwisisayo kubhizimusi ngiyozwisisayo ukuthi i-new dispensation kutsho njalo kwenzakalani ungagayela imigwaqona leyo abayitshoyo emningi yakhona iyasetshenzwa kathesi awungazi ukuthi bona bavaleleni amehlo ukuthi bebona ukuthi mashingo road ngale iyachaya umgwaqo into engayenzakalanga bebona ukuthi ebulawayo esithi yimtare plumtree yajwelayizwa bakhangele kathesi sikhuluma nje amanye imigwaqo eminingi sephela ukufakwa amathara uma highway imigwaqo iyarefurbishwa kathesi sinkuluma nje ikaroyi ebhinga road yayihlupha kweminyaka leminyaka abantu sikhala ukuthi yafakwa itara iyafakwa itara sikhuluma nje yayiqhasela ekaroyi I think siyajha more than 20 kilometers sathi hatshi umongameli ayiqhasela ebhinga bavuma ukuthi iqhase ebhinga ngikhuluma nje isiya isifakwa itara okuningi kodwa yikuthi nje umahlabezulu bayaphambanisa bathatha amakansila bewafake kuZanu PF ungamakansila weMDC abephambanisa abebulala iconomy ungakhele Harare Council almost wonke top management basejele balaba cases abe court
siyavota nje abantu bepinga ngomgqibelo uthanda ukuthini kubo?
Amazwi engifuna ukutshela abantu bepinga ngokuthi isikhathi esokuthi siyethe intuthuko ngakithi esithi ngisitonga chindi chakuthi okunothwethela usumbuko bakwesuchasika ngoba kuyanda ukuthi umuntu wonse wamubhinga tujathane tulangela usumbuko nkulizide ayikona ukuthi ngithi kulangana MDC akajula lokunye ngizwa chindi dakwenshi balokuyida phe so awa tubike muntu ngithi uzike ukuthi ulukweletha usumbuko ulala usumbuko wasala biya munyaka umwe ukuthi tunjile kuma-harmonized election so oyo kuda saga imebondile kulombela kuti muntu pepe ya munyaka omwe kupela muntu bone muntu yezikebia bawawa munyaka omwe mbona kuti tirachitabiyeni twasika i 2023 ma election ndiye mlalanga kuti oyu tegwa prince tokamupede tawampede 8 years wakachitanzi umunsako itamupa 1 munyaka wachitanzi andinye mulasara muntu ngomuyanda mu 2023 muntu ngomubwenya kuti ulalu sumpuko ambochitanda lusumpuko mulalanga ndinyo kuti 18 years wakapa MDC Zanu PF kuna letu haipa 1 year. Deni mwalanga mu 2023 kuti njiri pati yetu ti njire. Njita hapa 18 years. Njita pa 1 year. Muno limaranga ndinywe. Kimu langa ziru iti anamu ground. So chasi hachi ndisha kuti tuye kukena andi bantu wangu pinga. Tu chatane tuye kutunkile unembo. Tuye kukena ni. Tuasiga mu 26 ni independence day yesu. Independence uzwa ku leadership ya MDC. Leadership ita kwa skipe. Leadership eti domaibiga ya chicha ya karabi ya kupla wayo tupige leadership dino ilachi andisiko abantu
umnumzana kuda kwashe mamfula musaka unqintisa kukhetho lokudinga umeli wepinga north edalele parlamente elilunga lezanu PF imihlangano yokukhankasela lolukhetho ikhangelelwe ukugqitshwa ngolwesithathu Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi kubotshwe owesilisa eMarondera uBright Jantali esetheswa icala lokudlwengula lokubulala abesifazana abayisikhombisa. INewsday ithi umkhokeli webandla le-TCC uMnumzana Nelson Chamisa utshele umhlangano awenzele emaswingo izolo ukuthi engaba ngumongameli weZimbabwe uzabusa ngcono. Kakhulu kulo mongameli Emmerson Mnangagwa. I-Chronicle ithi uMnangagwa uselaye ingatsha zikahulumende ukuthi zivumbe iqula elizabona ngokukhulumisana lezizalwane seZimbabwe eziphandle kwelizwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Reporters Without Borders luveza ukuthi eleZimbabwe, ele-Eswatini kanye lele-Angola angamanye amazwe ahamba phambili ekuhlukuluzeni intathelizindaba. Umsakazo munye uthi eleBotswana aliseyi kuphoqa izethekeli ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kodwa kumele zitshengise ubufakazi bokuthi azilawo lumkhuhlane. Sizigqibe ngodaba lweMelika. Idale leSenethi namuhla lizaqala ukuvivinya owesifazana onsundu okhethwe ngumongameli Joe Biden ukuthi abe ngumahluleli wenkantolo yeSupreme Court unkosikazi Ketanji Brown Jackson. Uhlelo lolu luzathatha insuku ezine uJackson ebuzisiswa ngamalunga ePhalamende phezu kwezinqumo asike wazethula enkantolo ephansi kanye lokuthi kahle kahle kungani ebona ufanele lumsebenzi. Iparlamente ingapasisa ukukhethwa kwakhe, unkosikazi Jackson uza kuba ngonsundu wesifazana owakuqala ukuba ngumahluleli weSupreme Court eMelika. Nansi ebezihamba phambili. Intengo yamafutha ezimota ekhwele kabili buthumuthumu kunsukwana esedluleyo isiyehlile. Abezombusazwe sebegqiba imikhankaso yokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngomgqibelo. Uhulumende usungula uhlelo lwakhe namuhla lokuphuma ijumo esiyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.